io come avuto la tesi a vaga di sé la cosa in daoliana vede un mago in fisi e ha i loci e la maggianza di loro che li flacce futuro che li zinza ancora zinche la mano so vero che la tesi nere in fisi in di che va a vie da vero di una rente unless vanno a chiedere a ezine e zinze e zifri somewhere else lapho kungaphoni khona tu amaflat.
Kodwa umbiko esasiwuthole kuqala ukuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyisela.
Ya amanzi angadrayinwa ngakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lamaflat futhi. So I saw ndawo yokuthi kuthiwa ungathiwa sokudrayina amanzi sokukhefa ukuthi abantu bayana babuyeke as long izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangeni. I-best decision ubi ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo kathi befuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house lapho abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
Ya i-Korea isenza ama-efforts okuthi izame ukuqiya ezinye izindlu kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Korea. So ngizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ah ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi ngeviki kuyabuya ama-donors angu-3 or 4 bebuya lezinto ezijeneyo ompuphu wo-cooking oyili o-right. The last time I checked beku-right sibili akukabi le-challenge endaweni zokudla.
Akubuyi olulodwa oluningi kuswelakale olunye.
Ya usizo lolu belubuya lihlukile ukuthi omunye udona ubeletha kuyimpuphu, omunye udona ubeletha kuyi-cooking oil, omunye udona ubeletha irayisi, omunye ubeletha amabhuku, omunye. So usizo lolu belungani luhlangene luzama ukuthi lugoqele zonke izinto ezingafunakala. Zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke kodwa hhayi bekulo mzamo siwo ukuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthoke.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone kodwa singababoni kuphela, sikhulume labo, sikhulumisane labo, sizwe inhlupho abangabe belazo, sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo behlelelwe uhlupho olunje. Ngoba sibhilive ukuthi thina njengeparty kufuze ukuthi sihlale sisebantwini ngoba i-leadership ekhona yona le eyavotelwayo ka-MP nokhansela ivela ku-MDC. So i-policy yethu yangiyabi ngeyokuthi sifuze sihlale sinabantu sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu ababekhala ngakho.